Siyabonga Chris Lojonga, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba abayenza ubugebengu bathi bone abathanda amanye ama-Afrika. Siyabaganda ngale match le. And amaphoyisa wethu azohlala phezukwabo. Bethanda bengathandi bazozwa ngathi bayasha. Abantu bakithi abaphuma ngaphandle bazohlala nathi.
Abenhlanganiso ezizimeleyo iziphatha amandla zikahulumende lezimele amanye amazwe kwele South Africa lamuhla zifolile ezitaladini zeJohannesburg zitshengisela ukusola udlakela oluqondiswe kwabokuza olwe-xenophobia. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lamhlanje usungule umkhankaso wokukhuthaza inguquko emthethweni yezokhetho eZimbabwe lapho akhangelelwe ukubhoda ilizwe lonke eqhuba lomkhankaso. Umhlangano wamazwe amazwekazi amabili athi abalisa Asia le-Africa ugqitshwe lamhlanje kwele-Indonesia lapho kuphunywe lezimiso ezikhuthaza inkululeko yendawo ze-Palestine kanye lokudingwa kwendlela zokuthuthukisa inotho yamazwe asathuthukayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso zikaZulu iziphatha amandla zikahulumende lezimele amanye amazwe kwele South Africa lamhlanje bafolile ezitaladini zeJohannesburg betshengisela ukusola udlakela oluqondiswe kwabokuzwa olwe-xenophobia. Inkulungwane lenkulungwane zabantu abagoqela izizalwane zakwamanye amazwe zibe yingxenye kwalokho kutshengisela obekujonge ukutshela labo abahlasela abakwamanye amazwe ukuthi bazawukhomba olotshwala. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kwamaviki ambalwa kubhaxabulwa abakwamanye amazwe kwele South Africa, namhlanje izinkulungwane zabantu zifolile ezitaladeni zeJohannesburg zisithi ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe akuphele du. Izizalwane zakwele South Africa lezakwamanye amazwe bezibambene izandla bonke bezwilinye lokuthi phansi nge-xenophobia. UMnumzana Andy Mashayile, omunye wabaqoqe kutshengisela lokhu, njalo umgcini sihlalo we-board ebona ngokuvikelwa komphakathi esabelweni se-Gauteng, uthi kutshengisela kwabo lokhu kuphumelele kakhulu, njalo umlayezo wabo ungena wazwela endlebeni zikaZulu.
Sonke singama-Afrika kumele sibambane ngezandla, simuve, and ensure that laba abayenza ubugebengu bathi bone abathanda amanye ama-Afrika, siyabaganda ngale match le. And amaphoyisa wethu azohlala phezukwabo. Bethanda bengathandi bazozwa ngathi bayasha. Abantu bakithi abaphuma ngaphandle bazohlala nathi.
Isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Matthias Makonye laye obe ngomunye wezinkulungwane zezizalwane sakwele South Africa ebezingxenye kulokhu kutshengisela. Uthi kutshengisela kwabo kuveza sobala ukuthi abakwamanye amazwe bemukelekile kwele South Africa.
Singabantu base-South Africa sisuka kude nabantu abangaphandle, so akumelanga ukuthi sibahlukumeze, kumele sibaphathe kahle ngabafowethu, awudadewethu. Must stop xenophobia.
Abebefolile laba batshengisele kuba munye kukho konke, njengoba labase-South Africa bebevungama ingoma ezingungu ebezitshaywa ngabe-Ivory Coast. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum enyalezo eziqoqe ukutshengisela lokhu ithi thokoze kakhulu kubona iningi lezalwane zakwele South Africa zizimisele kuvikela abakwamanye amazwe. Ngesikhathi sokutshengisela lokhu kwalabo abangafuni abakwamanye amazwe bahlutshwe, uMongameli Jacob Zuma laye obethume abaphathintambo bakhe ilizwe lonke ukuze bayitshumayela ivangeli lokuthi abakwamanye amazwe bengahlukuluzwa. Yena ngokwakhe uMongameli Zuma uqede iviki lonke eqhuba imihlangano lenkokheli zomphakathi ngalo njalo udaba lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Lamanyathelo asenze labakwamanye amazwe batshayela ele South Africa izandla ngemizamo yalo yokuqeda i-xenophobia. kodwa akabanye abafana lesizalwane seZimbabwe umnumzana Thubelihle Ndlovu bathi ukwesaba kuloko kungakapheli.
Yebo lona nyathela iright kodwa ke akusasizwe wonke befile. Bona bazama ukuthi bavala lapha nalapha. Kuba vele obvious masekunamaphoyisa namasocial action abantu ngeke basakwenza lokho. Kwase sokwenzakile already khona sebefile. Into kumele babeyazi ukuthi lamaphoyisa namasocial abafile option into temporary. Into yamanje nje ngokuya kwesikhathi bazophinda bawakhipha ngithi uzoqala phansi futhi babephuma.
Loba kunjalo uhulumende wakwele South Africa lezizalwane zalelizwe. Bathi balethemba lokuthi imizamo yabo iza kwenza lamazwe abesecabanga ukuthi South Africa lelizwe elenzondo babekwazi ukuthi umuntu wonke wemukelekile uleli. Melestudio 7 eJohannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Silokho sikudaba lunye izizalwane zeZimbabwe lezivela kwamanye amazwe ebesezihlala enkambeni zibalekela ukuchaywa izizalwane zeSouth Africa seziqale ukubuyela lapho ebezihlala khona kulandela ukuma kodlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo. Omela iZimbabwe kwele South Africa umnumzana Isaac Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ubone inkamba ezimbili lamuhla zidilizwa edolobheni le-Alexandria ngoba kungasela muntu ohlala khona. Kodwa abanye asebebuyele emzini yabo batshele iStudio 7 ukuthi kulokufuthelana lokwesabela ukuthi udlakela lungaqhamuka njalo. Sekulezizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu ayisithoba minwembili eseziphathiswe nguhulumende lezinye inhlanganiso ukuthi zibuyele emakhaya azo. Lapho zifika emngceleni we-Bite Bridge, izizalwane zeZimbabwe ziyaphiwa uncedo lwe-counseling ngodokotela abelapha ingqondo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Mbongolwane othi lanxa sokulokuthula nxa imbangela yalolu dlakela ingalungiswanga kuzaqhamuka njalo lolu dlakela.
Ihulumende waseSouth Africa nguye okhuthaza abantu ukuthi babuyele ngoba uzabakhusela, kodwa abantu abaningi bayesaba ukuthi babuyele endaweni ezidelezakade bevele behlala kuzo. Abanye sebecabanga ukuthi batshintshe indawo lapha bekwezinye indawo lapho abangaziwa khona. Kodwa siyabona ukuthi uhulumende waseSouth Africa naye kumethusile indlela abantu abokufika lapha akade bephathwe ngayo. So uyenze yonke imizamo ukuthi abone ukuthi laba abantu babuyela ezindaweni lezi akade bekizo.
Kusalungele na ukuthi abantu babuyele endaweni zakhona kumbe kulokhu kufana nje?
Uma sithatha ukuthi vele akuqali ukuthi kwenziwe into enje, ngo-2008 kwenziwa into enje. And njalo abantu thina esihlala eSouth Africa esibuya ngaphandle, sinokuthi sibatshele abantu bakahulumende, sibatshele ukuthi khona kukhona nje okukhona ukubonisa ukuthi abantu bazohlaselwa njalo bengakuthathi ngendlela esiyabe sifisa ukuthi bakwenze ngakhona. So mina ngokubona kwami angiboni ukuthi kufanele ukuthi abantu babuyele ezindaweni lezo abafike bahlukunyezwa khona. Njalo ngoba siyazi ukuthi khona uhulumende lamanje engani uyabonisa ukukhathazeka, kwenziwa nje ngokuthi ufakwe engathi khona yi-pressure from abantu abangaphandle, international community, le media. Kodwa siyazi ukuthi khona kungaphela nje amaviki ambalwa bayakhohlwa ngalaba bantu. Akula ma-programs or imizamo ekhona enganceda abantu abafika kule-South Africa ukuthi ba-integrate kuma-communities. Njalo bayasolwa ngazo zonke indlela ukuthiwa yibo abathatha imisebenzi, yibo abathatha yonke nje into embi eyenzakalayo ukuthiwa yibo abakwenzayo lokhu. So siyazi ukuthi nxa lokhu kungavele kungalungiswanga, so akulunganga ukuthi babiselwe endaweni enjalo kungakalungiswa lokho okade usenza laba abantu ababashayayo ukuthi bebashaye.
Umnumzana Walter Mbongolwane yingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Indizamchina yebutho lemoyeni eAir Force ibikwayiwile kwalimala amasotsha amabili duzane ledolobha leGweru lapho okulenkamba yebutho leThornhill Air Base. Umsakazo weZBC uthi amasotsha abesendizamchineni le abikwa esinde ngokweqa ngamaparachute kodwa alimele kancane. Ingozi le icatshangelwa ukuthi ingabe ibangelwe ukuthi indizamchina zebutho kazilamchina emitsha ngenxa yezijeziso zenotho ezetheswa ibutho leZimbabwe kanye lenye inkokheli yebandla leZANU-PF. Umsakazo weZBC uthi kubunjwe ikomiti ezacubungula imbangela yengozi le. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Mokenswangirai lamuhla usungule umkhankaso wokukhuthaza inguquko emthethweni yezokhetho elizweni lapho akhangelelwe ukubhoda ilizwe lonke eqhuba lomkhankaso. Esungula umkhankaso lo emhlanganweni werally awenze emzini weGlenview eHarare, uTswangirai uthe kulumkhankaso ujonge ukubamba ngamandla uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe ukuthi belandele izimiso zesisekelo sombuso esitsha eziqondisa ukuqhutshwa kokhetho ngoba lokho nxa kungenziwanga bona njenge-MDCT kabasoze bengene kukhetho. Umnumzana Tswangirai uthi bathethelela inyathelo lokungaphatheki kukhetho lwama-by-elections mhlaka 10 kuNhlangula kulandela ukuxotshwa kwaba bengamalunga abo angamachumi amabili lanye ngemva kokubona ukuthi ibandla leZANU-PF lijonge ukuqila kulolu khetho. Njalo uthi kungaba yikudlalisa imali kanye lesikhathi ukungena kukhetho olunje.
For now we are not going in until reforms. No reforms.
No
reforms.
Okwamanje sithi nxa kungela nguquko emithethweni yezokhetho kasingeni kukhetho. Lanxa sikwazi ukuthi leli lidolobho lethu sithi okwamanje sizaphela silithathe esikhathini esilandelayo. Udubo esibhekane lalo yikuthi ibandla leZANU-PF kalikwazi ukuthiwa lukhetho olukhululekileyo, njalo kalihloniphi intando kaZulu. Kalilandeli imithetho ibandla leZANU-PF, ngakho ke nxa kungela nguquko thina kasingeni kukhetho. No reforms, no elections.
Lo bekomkhokheli weMDCT umnumzana Mokenswangirai ekhuluma emhlanganweni werally obuseHarare. Umhlangano wamazwe awuzwekazi le-Asia lele-Afrika ugqitshwe lamhlanje kwele-Indonesia lapho okuphunywe lezimiso ezikhuthaza inkululeko yendawo ze-Palestine kanye lokudingwa kwendlela zokuthuthukisa inotho yamazwe asathuthukayo lezombusazwe emazweni lawo. Kodwa kulazivumelwano ezilotshwe ekugqitshweni kwalomhlangano. UMongameli Robert Mugabe ubengomunye wabagcinisihlalo balomhlangano uveze ukuthi ujabuliswe impumela yawo. Asimzweni ekhuluma ekugqitshweni kwawo.
Our success is also measured by the spirited deliberations in all the sessions of our summit.
Ukuphumelela kwalomhlangano kuvezwa ikuphumelela kwenkulumo ebeziqhutshwa ezigabeni ezehlukeneyo. Akula kuthandabuza phakathi kwethu abangenela umhlangano ukuthi uzaba semibhalweni yembali yobudlelwano phakathi kwamazwekazi omabili ele-Asia lele-Afrika ukuthi kulapho okwasungulwa khona obudlelwano obuqinileyo phakathi kwawo.
Lo bekungumongameli Robert Mugabe ekhuluma ekugqitshweni komhlangano we-Asia-Africa Summit kwele-Indonesia. Kustudio 7 Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela inhlupho abesifazana ababhekane lazo ukudlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olwe-xenophobia. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. umgcini sihlalo we-African Union Commission unkosazana Dlamini Zuma lamhla ukhuthaze uhulumende we-South Africa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ekulwisaneni lodlakela oluqondiswe kwabamanye amazwe. Ekhuluma le Studio 7 unkosazana Zuma uthe umnotho we-South Africa umi ngezinyawo nje kungenxa yokuphathisana phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leze-South Africa. Udlakela lolu solubulalise abantu abedlula abayisithupha njalo iningi lezizalwane zeZimbabwe libikwa liqhubeka ngokuphindela ekhaya lanxa nje solunganeno lolu dlakela. Ukuhlaziya inkuthazo kaDlamini Zuma, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla seMthwakazi Liberation Front, uMnumzana David Magagula lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo. UMagagula usungula lengxoxo.
Siyabonga amazwi kamama uNkosazana Zuma awukuthaza ukuthi uhulumeni weSouth Africa athathe amanyathelo aqinileyo ngokuhlaselana kwabantu bexhwasana ngokwemihlobo. Engithanda ukuthi sikubeke obala babayi ukuthi mina ngokwami njalo ngimele ibandla le-MLF, Mutual Liberation Front. Eyethu i-position kumbe lapho esimi khona sithi thina makungabhekwa kuphela ukuthi abantu beSouth Africa sebezonde baze bafike esikhathini sokuthi sebebulala abokuza. Masibheke imbangela isisusa sayo le ndaba. Kungani abantu bonke be-Africa bezizohlala eSouth Africa bagcwale ngale ndlela esesiyiyo yona? Ikuthi yona i-Africa lapho esisuka khona amazwe ethu awalunganga. Ngithanda ukuthi uNkosazana Zuma akunanzelele ukuthi iSouth Africa iyodwa ayingeke ikulungise lokho. Kumele ukuthi i-Africa yonke incedisane. Kanjalo ikakhulu ngoba udubo nxa lukhona luthatha abantu ababili kulo oniweyo lo onayo. Laba abantu baze batshaywa nje sebese-South Africa kanti emakibo basukeleni? Basuswa izindlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuchwaswa ngamazwe abo. Ikakhulu kangifaka indaba yeZimbabwe kaMthwakazi, abantwana beZimbabwe abakaMthwakazi ikakhulu bagcwele e-South Africa ngoba babalekela umgabe, babalekela indlela abaphila ngayo. Imbangela kumele kudingwe, kudingwe nama-solutions a-permanent. Akanika uNkomo la ithuba mntana enkosi.
Ngena Nkomo.
Ngiyavumelana loba uMagagula entweni eziningi aziphawulile. I-AU ifanele ikugqugquzele lokho ukuthi kuphele udlame ngenxa yokuthi i-Afrika angeke idonsele phambili, angeke ithuthuke uma abantu belisana bengela i-common vision. Njengoba uMagagula ke washo, kufanele ngaphezulu kwenkulumo kukhangelwe imbangela ukuthi kungani izinto lezi zisenzakala. Into lesi sibona ukuthi ke yavela kakhulu ngomnyaka ka-2008. Abantu bangathi bayalibala, asikho ukuthi ngokulibala ibingayenzeki, ibisenzakala lapha lalapha lalaphaya. Indaba yokuthi manje isuke yamemetheka kakhulu ikakhulu lapha eDurban. Kodwa into nje evele ihleli ikhona since iminyaka eminingi, ukubulawa kwabantu bangaphandle kwelizwe nokuthunyelwa kokuthathelwa impahla, into evele ihlala ikhona sonke lesi sikhathi, into ehlala ibonakala. Ngabe i-AU kuhle ukuthi ikhulume kodwa sokunanzelela endaweni eziningi ukuthi iyakhuluma kodwa ayilawo amazinyo ukuthi lokhu ekufisayo ikwenze. Sizakhangela njalo ukuthi uNkosazana Zuma njengoba eyi-secretariat i-AU wathesi ikhokhelwa ngumuntu osolisayo kakhulu. UMongameli Mugabe ngumuntu osolisayo kakhulu ukuthi nguye ongabonakala ekhokhela inhlanganiso eletha i-progress e-Africa ngenxa yokuthi elizweni lakhe intuthuko le-development kayikho.
Ngaphandle kokulwisana lalolu dlakela ngokuthumela amapholisa lamasosha esitaladeni Magagula, imbangela yalo kahle kahle uhulumende weSouth Africa engayilungisisa njani?
Ihlandla eselilandela kathesi ngelokuthi kukhulunywe, kudingwe izimbangela lamasu okuqeda lolu dlame. Sithemba ukuthi yiso isikhathi lapha okuzabuzwa khona incazombili. Abokufika labo kumele uhulumeni weSouth Africa ake ahlale labo phansi, abanike ithuba lokuthi basho ukuthi emazweni abo babalekelani, njalo babona ngani uhulumeni weSouth Africa akanceda kanjani kulawo mazwe kumbe kubo ukuthi babuyele emakibo ukuze i-pressure le eziwa iSouth Africa ithukehla kancane. Eqinisweni baba, kuze kufike lapha ukuthi i-Africa siyaqamba amanga singabakho kheli sithabisane kanti usupho loluza super soluphuso kuphambili. Abakhokheli be-Africa abakhuzani, kabatshelani amaqiniso, bayahlangana bezezinto ezingancediyo ezinceda mhlawumbe bona bodwa kodwa abantu babo belokhu besizwa ubuzima. Umama uNkosazana Zuma akathathe ilidi bayekele le ndaba yabo yokuthi uchairman ngumgabe, umgabe usewafalwana uyaphila nje ngoba uNkulunkulu kakathathe umphefumulo, kodwa ayikho into eyodwa angayikhuluma izwakale kumbe ayeyizizwakale.
Kuyigqibe Nkomo.
Hayi, udlakela lolu solutshengise umhlaba wonke ukuthi kufanele kwenziwe something ikakhulu la eSouth Africa. Ngakho ngibona ngathi kusiya phambili uZulu weSouth Africa lalabo abantu ababuya kwamanye amazwe sekuzaba le mizamo yokuthi kuphiliswane ngcono. Ngibona sengathi sisiya phambili sizaphila ngcono kulalapho esivela khona udlame lolu selubonileyo. Kungathi wonke umuntu owangaphandle jokaleli lizwe kube lezifundo esithile sesizibonile.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula izombusazwe wexoxa ecingweni lomnumzana David Magagula wenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front. Abaphila ngemidlalo yokuthokozisa uZulu eZimbabwe bathi imisebenzi yabo isiphazamiswa yikusilela kwendawo zokusebenzela osokubachiya bengenelisi ukutshengisa ubungcitshi babo ebantwini ngendlela engabenza ukuba bephile besithi kukhanya bechiwa ngaphandle la kunhlelo zikahulumende zokuthuthukiswa kwabensundu. Intathezi indaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Plot Mark wenhlanganiso yeJibilika Dance Trust uthi inhlanganiso yakhe ibhekana lobunzima obukhulu kulolu daba, ethi indawo ezokusebenzela ezinjengeHarare Gardens kasatholakali kalula ngoba zihlala zigcwele lingekho ithuba lokuba bazisebenzise. Umnumzana Mandla Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeArterial Network etholakala emazweni afika kwangamajumi amane, imela abadlali abatshiyeneyo uthi sokudingakala ukuba kube le nyathelo elithathwa nguhulumende kulolu daba.
Ngakhangela kathesi kule ndaba njengeindawo zokuhlabelela ama-spaces asemalutshwane asethathwa ngabesonto, amahholu amaningi asethathwa ngabesonto, indawo zama-artist ukuthi abekwanisa ukuthi anikeze abantu i-product yabo phandle azisekho, indawo lezi zilokhu ezibhizi zithathwa ngabanye abantu. So nxa sikhangela sike nje uzabona ukuthi ngokuya kwesikhathi akusoze kube lokuningi ama-artist angakwanisa ukubamba eZimbabwe lapho.
Uqhubeka ethi sebefuna ukuba kube lokukhulumisana lohulumende kulolu daba ukuze kutholakale icebo lokuba kungenziwani ukuphathisa ama-artists akhanya elesifiso sokuthuthukisa imisebenzi yawo kodwa evinjwa ibunzima bokutholakala kwendawo ezokusebenzela. Uthi imidlalo le kumele ithuthukise njalo uhulumende kukhanya engenzi lutho ukubaphathisa ehlelweni zakhe zokutholisa amathuba kwezamabhizimusi kwabensundu elizweni as a indigenization.
Khangela ukuthi ngabe ama-empowerment programs la abuya futhi anika ama-artists into njenge-space akhayela indaba zawo zokuzemali. Imali iqakathekile ukuthi ku-cultivate, ku-motivate izinto ukuthi zihambe. And okwakhathesi i-problem ukuthi konke lokhu akukho. Uhulumende kakasikhangeli kangako. La uhulumende uyeceleni le asiza ukuthi asimbone ukuthi uyangaphi.
Umakho uthi abadlali abanengi balidlabuzani lokukhomba imisebenzi lobungcitshi babo kodwa bevinjwa ludaba lokusilela kwendawo zokusebenzela okugcina kuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Uthi indawo zamahholu zabomasipala lazo azitholakali kangako kulezi nsuku njalo zibhadalisa inhlawulo ephezulu okwenza ukuba ama-artists amanengi engenelisi ukuzisebenzisa, zithathelwa phezulu ngabamasonto labaqoqa imitshado. Uncube uthi umphathi ntambo wezemidlalo lamasiko kunye lonobhala kugatsha lwakhe bahlala bebamba imihlangano labo betshengisa ukuba balesifiso sokuphathisa kodwa bephanjaniswa ludubo lokusilela kwemali.
Bafuna ukuthi ngabe bayekwenza okuningi but labo bathi basuka bakhathazwe ngama-resources ukuthi abala layo imali eningi yokuthi bafake, kodwa kathi sesikhangelela ukuthi sidinge okunye lokhu okungafuni imali fana lokuthatha ama community spaces ama halls lawo akufayisonto efuna imali khonapho. Yinto yokuthi siqale sibeqashe ukuxoxisana labanye ama okhulumende ama counterparts abo kuma ministries wakwanisa ukuthi sponsor access ama halls lawana. And lokuthi nje sihlale phansi sinikane ivision, sinikane ukuthi for the next 5 years senzani.
abaphila ngemidlalo yokulibazisa uZulu efana lokucula ezokugiya lemidlalo yamadrama bavame ukuqhuba imisebenzi yabo endaweni ezifana namahall endaweni ezifana labo Harare Gardens lezinye ukuba bethole imali ukuthi imidlalo emikhulu kuphela iyona eqhutshelwa emahoteli namakhulu lasenkundleni zemidlalo ezinkulu ezivame ukusetshenziswa ngabadlali abazakalayo kakhulu abafana labaculi abadumileyo abanjengo-Oliver Mthukutsi, Thomas Mapfumo, Ja Praiser labanye kodwa kuthiya phandle labo abelokhe besazama ukuphumelela abasacathulayo. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weleMelika. Umanyano wamazwe omhlaba oUnited Nations usuthethe isinqumo sokumisa impi yabahlamuki besiHouthi ngokukhumisana umlotha kwabalisanayo kwele Yemen. Idale le-Security Council libe lamavoti angu-14 kwathi eleRussia yilo lodwa ilizwe elingavotanga. Isinqumo se-United Nations lesi sifakela izijeziso zenotho inkokheli yamaHouthi lowayengumongameli weYemen uMnumzana Ali Abdullah Saleh, indodana yakhe kunye labamsekelayo. Omela eleMelika e-United Nations unkosazana Samantha Power uthi eleMelika liyasekela lesi sinqumo. U-Ambassador Power uthe idalele Security Council linanzelele ukonakala komumo wakwele Yemen wakhuthaza bonke abaphatheke ekulwisaneni ukuthi bangaphazamisi inhlanganiso ezifuna ukuletha usizo kulelo lizwe. Wengezelele wathi umanyano we-United Nations kumele uqhubeke udinga isisombululo kudaba lweYemen. Lo ke bekungumbiko oveza imbono kahulumende weleMelika.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook kanye le-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu Sikhumbuzo Moyo othi salibonani basakazi Jonga, Sithandekile Gibbs, Praxedis Jeremiah labanye engingabaqambanga ngamagama. Qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle okusazisa ngokwenzakala ekhaya. Omunye njalo umlaleli uMgcini Ndlovu othi salibonani lonke basakazi beStudio 7, ngiyabonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Ngicela ukubingelela umama uNaka Norin, lomdala uBenjamin Ncube, ezwana eBambathi ePlum Tree. ULayson Manduza uthi linjani intungameli inkomo labanye abeStudio 7, thina sibona ukuswela umsebenzi, ngitsho lo ukuhlakula. UZenzo Mchimba uthi ngiyabonga Chris Gande ngokunginxusa kwakho kukhasi leFacebook leVOA Ndebele. Omunye la umlaleli uthi wozani ekhaya madoda, singaleli emzini, sizelungisa okuhluphayo. Yimi uMzondwane eNkulumane. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni. Thumelani text message, WhatsApp, loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze WhatsApp zithi 1202-465-0318. Lasebulenjeni siyatholakala ku voandebele.com. Ukugqiba uhlelo lwethu lalamuhla ke sikhangele ebezikhokhela. Abenhlanganiso zikaZulu iziphathamandla zikahulumende lezimele amanye amazwe kwele South Africa lamuhla bafolile ezitaladini zeJohannesburg betshengisela ukusola udlakela oluqondiswe kwabokuza olwe-xenophobia. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla usungule umkhankaso wokukhuthaza inguquko emthethweni yezokhetho eZimbabwe lapho akhangelelwe ukubhoda ilizwe lonke eqhuba lomkhankaso. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.